izakhamizi zeHarare ebezibuthene ecoalition le-University of Zimbabwe UZ zitshele umnumzana Innocent Mathe obemele usibalukhulu webhanga le-RBZ emhlanganweni oqoqela ibhanga leli okumayelana nokusetshenziswa kwe-ZIC ukuthi imali le ngeyokukhohlisa abantu bezimbabwe. Omunye wabethule umbono lo ngumnumzana Xavier Phiri.
Sesayisa ukubona lokhu kwenzakala. Thina imali le ivela sithe ngoba ibuya kusetshenziswa uswazi amapholisi esithi ithandeni kambe kake lakuzwa ngathi khona lokhu. Imali yelizwe kumele izithengise yodwa.
Lokhu kusekelisa kamsiharari umnumzana Mlungisi Chuma.
Vele nxa uhulumende ngokwakhe esebenzisa imali yaseAmerika athi sisebenzisa amaziki kuba nzima ukuba sithi kambe yimali ezasisiza isifuna ukulahlekelwa ngamadola ethu.
Umnumzana Matthew Sivindi ohlala eHarare obesemhlanganweni lo uthi iziki izahlupha ngokuthi abantu bagcina besebenzisa imali eningi uma begada imitshova ukumbe bethenga impahla ngenxa yokuswelakala kwentshintshi.
Kanjalo indaba yechange kade sihlupha, so ama-denominations lawa amancane ayasiza kakhulu ukuthi le tshintshi yakho uyakwanisa ukuyithola.
UMathe uthe kumele abantu bonke basebenzise imali le.
Iziki imali ye imali yelizwe lezimbabwe iyedola le irandi le aso yethu. Iziki imali yezimbabwe futhi imali le iyathenga.
Ingcwethi kwezombusazwe lezomnotho umnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganise e-Common Market for Liberal Solutions uthi kumele uhulumende avume ukuba iZIC kayisasebenzi kahle.
Kufanele kudinge indlela zokulungisisa umnotho wethu, i-production yethu, ukwenza ukuthi imali engaphandle kwelizwe isetshenziswe kuphela nxa kuthengwa izimpahla zangaphandle. UZulu weZimbabwe asebenzise imali yalapha, kodwa i-production cycle yethu, i-value chain ye-production le-consumption le-saving ngekhonisi batsho njalo, ifanele isebenzise imali yalapha.
Sekuwatsho abantu abedlula ikhulu okuthiwa bathenga bedingisa imali okungekho emthethweni okudala ukugugudeka kwe-ZIC. Ingcwethi kwezomnotho zithi i-ZIC ifana xathu lemali yohlobo lwama-bond neyinye eke yasetshenziswa elizweni yalahlwa ngenxa yokugugudeka okwesabekayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.